Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 17 kuNtulikazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
We demonstration ukuthi khona sihambise ipetition ukuthi into ezisikhathazayo izinto ezinjengezifa le sikhathazile le try izinto engolelo kuyikhwela daily daily. It was going to be a peaceful demonstration and amapolisa labo angaziwa ngene kuyini bebathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Izakhamizi zakoBulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo ezitolo. Ukungakhuphulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe.
Namhlanje ngikhuluma kundisesikele incwadi evela kuministry yelocal government, imitrate, ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kathi kwakuhamba njani impeleni. Ngibaza kanti umsebenzi kusasa.
Umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mkuni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa ukwenzakala kobulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho. Umsebenzi, umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe-Mine Entra Exhibition 2019 uqale namhlanje kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo namhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo, ukungakhutshulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe. Kodwa amapholisa aphange abopha abanye babo abangafika amachumi amathathu okubalisa obekhokhela lokho kutshengisela uMnumzana Josephat Mzaca. Lanxa wayelobelela, nxa isithwa elobela amapholisa incwadi yokucela imvumo yokutshengisela. Amagqwetha amela ababuthiweyo laba awenhlanganiso ye-Abameli Lawyers for Human Rights athe abengakaziswa ngokubotshwa kwabantu laba. Amapholisa lawo alile ukukhuluma le-Studio 7, kodwa uChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomunye wabakade betshengisela uMnumzana Raymond Phiri ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesihamba lapho esihlangana khona wasela wasesithi khona no yonke into ilungisile, amaphepha i-clearance ibonile yonke into, yonke yamapholisa ine-clearance yangkhona. Esesiqalisa khona phani ulokuza ukuthi siyenze kumobilize abantu ukuthi sikwazi ukuhamba sibatshengise ama-placards la, ikwase ukubuya amapholisa. Amzaca wasekhuluma labo amapholisa labana wasesithi hhayi no amapholisa laba ngabantu abakubuya kuzosigayida. Thina singazi ukuthi hhayi kanti vele bale yini injongo amapholisa la. Amapholisa ahle athi hhayi lokhu abanikwenza ngaphandle komthetho. Abathingisana lo mzaca lathi sazama ukuthi siyingenele indaba yangkhona, abathi hhayi kungaphandle komthetho ngoba this is illegal gathering. Umzaca wazama ukukhipha incwadi wasesithi akusebenzi lutho lokhu. Abona hayi izankinzi bahle zakhala khonapho. Ha khonapha kuyi-demonstration ukuthi khona sihambise ipetition ukuthi into ezisikhathazayo izinto ezinjengezifa le sikhathazile le try izinto engolelo kuyikhwela daily daily. It was going to be a peaceful demonstration and amapholisa labo angaziwa ngene kuyini bebathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Ye manje babophe abantu abangani?
Bangathi lapho nxa ngikhangele ngoba thina abanye sihle sabaleka ngoba ngabe bebophe abafika angani-10 kumbe 30 khonapho. Bakethi sukulesiminyeningi esiningi nakwazi ukuthi nxa sebeqhalisile ukubopha amadoda lawo esipholiseni wonke umuntu usuke efika ngale, kodwa abaningi sibika babanjiwe sibike. Inkinga yonke sibile eningi kakhulu ibanjiwe bobo-10 sofika bobo-30 khonapho bengabizwa nje.
Manje kubotshweni khonapho bakhona yini abahlukuluziweyo?
bona bahle bathi khona ozazama uyenza umsindo kungcinga yonke nale siyamhlabi lokuzenini okumangalisayo amapholisa lawa bezigqokelile lokuzenini into zabo zi-right zina lezi ezidurayo zona lezi uzibona umuntu evuma ukusetshenziswa egqoke izinto ezidurayo khonapho engaholela lutho khonapho sizama ukulungisela yena.
Lo ngumnumzana Raymond Phiri omunye wabakade betshengisela namhla edolobheni lakobulawayo ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lulungiselela ukuhlolisisa okwenzakala kobulawayo kulandela ukumiswa umsebenzi kukamabhalane waleli dolobho umnumzana Christopher Dube. Umnumzana Mguni utshele iStudio 7 ukuthi izithunywa zohlangothi lolu zikhangelelwe ukuqala umsebenzi kusasa. Uthi okwamanje umabhalane wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube usebuyele emsebenzini lanxa umnumzana Khamberami ubesala lamakhiye okuvula iofisi yakhe. Umnumzana Mguni uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Amagqwetha akamnumzana Dube abese-CGI njengoba into leyo lathi sivuma ukuthi ayenziwanga ngendlela kutsho ukuthi kumele sivulele iofisi hayi sigcine sizama ukuthi siwuvule bayivula.
Ye, lithe livula khonapho-ke utheni umnumzana uTinashe Khamberami ngoba nguye okade emisile phela uDube?
Hayi, ukhanya ngani kulohlupho lokuthi bona abakwenza kungekho kathi bona abakwenza kusemthethweni. So singathi kulokungazwani ngaleyo ndlela ukuthi bona baqinisa ngalokuthi hayi kusemthethweni thina sithi hayi akwenzeka ngendlela akuthi kukhona akwenzayo eDube sikwenze ngendlela eqondileyo wenze ukuthi singaphenduki ukuthi kusasa.
Ubaba uKhamberami kade kubambele yini isikhundla sikameya uthi ayenze khona okwakwenzileyo njalo kusemthethweni yini xa sasikhangela umthetho?
Umthetho we-Urban Councils Act ujona nxa umeya engekho umsekeli wakhe ngiyombandelayo emsebenzi adonela yena. Ngaziphumela nje ngazihambela kwenza into zami okwamalanga amabili ngoba ngangisiya gqedisa izimali zami adeisigoloda eunisa laphakathi sezimasikazi yami lo. So ngahamba ngolwesine so ngithe ngifika ngokuthiwa ngikhona ngazwa sokulo mkhosi engoba lapho enzela khona ukuthi sokwenzakele kumele okwenzakaleyo. Ngolwesihlanu ngabe ngiphenduka sengishesha ukuthi ngizolungisa udubo lolo.
Singathi-ke uthe suphendukile udubo lolu waluthola lukhona ubona ngalisi olulungisile yini kumbe liqhubekela phambili?
Hayi, ngithi sithe sikhangele ukuthi into layenzanga kuhle besizama ukuthi sibize ikhansili ekusheshe kuthiwa i-special council ukuthi sizame ukuthi sikhulumisane njengama-councils into lesiyilungise ukuthi siphathe kuhle. Kodwa namhlanje ngikhuluma kunje sesithole incwadi evela ku-ministry ye-local government i-ministry yethu ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kanti kwakuhamba njani into leyo izazeqalisa umsebenzi kusasa.
Lo umnumzana Solomon Mguni umeya wedolobho lakobulawayo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Kusenjalo ibandla le-MDC lithi liza kwenza konke okusemandleni alo ukuxazulula inkinga zokufuthela nayisedolobheni lakobulawayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mulukele ukulandisela intathele zindaba phezu kwamanyathelo abebandla lakhe asebewathatha ukulungisisa ingxabangxoza esiqhamukiye kobulawayo. Udaba lwemizamo yokuxotshwa umabhalane omkhulu kumanisipala wakobulawayo umnumzana Christopher Dube ngumsekeli kameya umnumzana Tinashe Khamberami embeka umlandu wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle soluguquke lwaba ludaba lokuphoselana aqatha kubandlulwana ngemihlobo.
Sasa amakhansela ongakobulawa abe khona lapha eHarare behlangana nabakhokheli national leaders kwenze ukuthi sivumelane ukuthi indawo lesiyayiqeda kanjani. So yikho lapho esikhona njenge MDC sisukuthi kuphele konke lokho abantu bekhangela indaba ze service delivery. Okwamanje sithu u town clerk kabe lemsebenzini kube le investigations, then investigations lezo ngaphumelela kuzo decide yi city council ukuthi aqhubekele phambili esebenza kumbe assistant. So yikho lapho esimikhona njenge MDC.
Amakansila abalisa umsekeli kameya wakobulawayo, ukansila Tinashe Gambarami lo kansila Silas Chigora bakhanya behluphanele uDube ngemva kokuba eyale ukwemukela incwadi yokuxotshwa kwakhe umsebenzi okugcine kucunula izakhamizi zakobulawayo ezitshengisele zithukuthele phezu kwalesi sehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kusenjalo, ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wamakhansila kobulawayo kusasa eHarare, sixoxe lo Councillor Silas Chigora ka Ward 4, yena onguchief whip kukhansili yakobulawayo. Yena ke kathandanga ukucaca ukuthi umhlangano lo uyabe ungowani.
Siyahamba eHarare njengamakhansila yakobulawayo, kodwa hayi siyahamba njengoba liwazi ukuthi amadezi amabili lawa iHarare beyikhona, isitungisa beyikhona, leBulawayo layo iyahamba. Just to meet leadership party for ama-issues e-service delivery okufana nalakho nalokho. Kuhamba sizahamba kusasa ekuseni. Siyake sihambe eHarare, asingawazi abantu ukuthi siyahamba i-leadership la iyake khona senangale la esiyahlangana labo eHarare. Akuhluphi, siyake sikuyenze lokho, akugabisi namuntu.
Akula kwenza le ngxabangxoza ebisenzakala e-council yakobulawayo kunsukwana ezedlule.
Hayi, akulani lakho nalokho. Njengoba ngikutshela ukuthi iHarare ngikhona isifundisa yokungela ngxabangxoza, kodwa kobulawayo siyahamba njengabanye, njengama-sitizi wonke nje. Ngiyawazi ukuthi even koBheru, boMashingo namanye ama-councils bazahamba just for i-review yama-service delivery.
Ungathi konke nje kuhamba kuhle e-council, liyazisebenzela kuhle?
Hayi, siyakhula umsebenzi kahle kahle, kurayithi kakhulu.
Lo Councillor Silas Chigora ka Ward 4 eBenside edolobheni lakobulawayo, sixoxela ekhona le kobulawayo. Idale le House of Representatives kwele Melika lithatha isinqumo sokuthi uMongameli Donald Trump wethula umbiko wokubandlulula abanye abantu kulandela ukulwisana kwakhe lamalunga edale le Congress akubandla lamaDemocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngugceleyo.
Lokhu kwenzakale edale le House of Representatives izolo ntambama kulandela umbiko wethulwe ngunkosikazi Nancy Pelosi, umkhokheli wedale leli oveze ukuthi uTrump utuke ngendlela elenketabejabi amalunga edale leCongress abalisa u-Ilhan Omar, u-Alexandra Ocasio-Cortez, u-Ayanna Pressley noRashida Tlaib. UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israyeli njalo basekela amalecatha awe-Al-Qaeda lokunye ungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwele Melika kumele babuyele emazweni abo. Loba nje abathathu bezalwa eMelika, kuthi-ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Kulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe lidale le-House of Representatives. Amalunga amaningi ayibandla lama-Republicans kawuvotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenketabejabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and the comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenketabejabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kule Melika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive but dangerous.
Akula ndawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukuxabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatsha kwele Melika, labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucothoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli kwephulwe yonke imithetho namuhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the House just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama-Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Dabanginari, ingcwethi kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama-candidates wonke ahlanganiswe umongameli, abantu babe khangele ngamandla bebona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTrump utshele intatheli izindaba namuhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba athe kumele baphume baphele kwele Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGift Stube.
Live talk namhlanje kuhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela okwenziwa isizalwane seZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokwenzakala elizweni. Thumelani text message kunombolo ethi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umbukiso omsebenzi wokwemba walonyaka we-Mine Enter Exhibition 2019 uqale namhlanje kobulawayo abesifazana abakulumsebenzi becala ugatsha lukahulumende lwezokwemba ngokuba madolonzima kundikimba kamongameli Mnangagwa yokuthi ilizwe livuliwe kwezamabhizimusi. Okuninga lolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazana abakubhizimusi leli baqale ngomhlangano wemfundiso ehlafuna ngenkinga ababhekane lazo kulumsebenzi. Isikhulumi seZimbabwe International Trade Fair uNkosazana Stella Nkomo uchasisa ngalumhlangano.
Umbukiso namhlanje njengoba ukwazi umbukiso uqalisile namhlanje thina njengabaqoqa umbukiso siyathaba kakhulu. Siqalise namhlanje ngomhlangano wabomama esibone omama abadlula 200 besiza bezokhuluma ngendlela abasebenza ngayo labadinga uncedo ngayo ukuze labo bathuthukise ilizwe ku-mining sector.
Abesifazane beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngabogatsha lwezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni amalayisensi okusebenza okusemthethweni. UNkosikazi Thokozile Moyo, umgcini sihlalo wabesifazana abakubhizimusi lokwemba esilobela, upha umbono wakhe.
So injongo yami angifuni angikhangelele ukuthi sibe simele ama handouts from the government ngoba kakwani i-government ikhangelene lezinto eziningi. Into engiyifunayo kuphela ukuthi sirelezelwe ama-claims amaningi ukwenzela ukuthi sinikeze abantu ukuthi bezisebenzele singameleli ukuba siphiwa kuphela ihulumende sincedise umongameli welizwe.
UNkosikazi Jane Lusinga, umgcini sihlalo weZimbabwe Miners Federation eMandebeleni, uchasisa inhlupho ababhekane lazo.
Ubuhlungu obubhekane lobumama engizakhuluma ngakho kabanzi ngokomunye umngane wami owayele mine wafaka ama-investors kwasetshenzwa kuhle zathola yonke into ababeyifuna and then at a later stage mama lana bamkhupha i-contract le babelayo. She had to fight back walwa into zama ukuthi emalweni lalaphana. She ended up eluza izinto eziningi waluza imota and then at the same time wagula. Ekuguleni kwakhe khona phana when things were almost about to come up right she died because of stress because she couldn't handle the situation evele khona.
Evumelana lolu singa uNkosikazi Lindiwe Mpofu, umsekeli kamongameli weZimbabwe Miners Federation, uthi kudingakala imithetho ezalungisa indubo lezi.
Inhlupho ziningi kodwa okuseleyo ukuthi kufanele sibone indlela forward. Akulama solutions amaningi esiwalethayo ukuthi kuncedise abomama in ways of funding, in ways of ama government policies, but especially e-policy ngoba i-policy yiyo efunekayo ukuthi for us to be able to be integrated into ama current structures.
Isikhulumeli seZimbabwe Miners Federation umnumzana Dosman Mangisi uthi sekudingakala ukuba kuhlalwe phansi logatsha lozokwemba ukuze udubo lolu lulunyisiswe.
Indaba leyana le siyayizwa isikhathi zonke, so okangathesi vele kumele sihlale phansi sibone ukuthi sisebenze ndawonye lawa e-Ministry of Mines ukuthi sikwanise ukuthi silungise ama-disputes alelwana. Siyabe sifuna ukuthi sisebenze futhi la mapholisa ukuthi bangene indawo leyana lezo ukuthi nxa kule umsindo bangenele kube lesanithi ukuthi kusebenzeke kahle le Ministry of Mines.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe abo aligugu ngemva kokwemba. Umbukiso walonyaka wezokwemba owe-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo ogijima ngendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential uqale lamhlanje ukhangelele ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esikhalangeni zihlangene ngobuningi edolobheni leLeeds kweleBhilithane emcimbini obizwa ngokuthi Vukhalanga Gathering, lapho obekuthakazelelwa usiko, ulimi lemvelaphi yabantu besikhalangeni. Asizwe nokuningi kuntatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Svandi.
Bekungabizwa ozwayo kulumcimbi bekulabatsha abadala kuye lezizalwane zeBrithani bezozithokozisa befuna ukwazi ngesizwe sesikhalangeni. Umnumzana Lucky Moyo ngumculi njalo ngomunye wabaqoqela umcimbi. Uyasichazisela ukuthi kuyini Vukhalanga Gathering.
Inhlanganiso ehlanganisa abantu ukuthi bathone bekholisa nje kungela okonakeleyo, kungemtshato, kungemfa, kunge-birthday, kodwa kuyikuhlangana nje abantu bekhumbuzana ukuthi bangobani njalo bekhuthazana ukuthi batshelane ukuthi baphila njani njengendlela umakhelwane ekhaya bavuka bevusana ukuthi uvuke njani utshona njani konke kurayithini. Injongo yiyena lena ukuthi kona ulimi lolu amasiko ethu asosikhalanga kuphela isiNdebele, isiVenda, isiHlonga, isiTshona ngoba thina sizibiza ngokuthi kona singabantu.
Umnumzana Moyo uyaphambili egcizelela okwenzakala kulo mcimbi.
Bekudliwa isithwala senyawuthi, amacimbi, yonke into, bekugijwa njengoba ubonile iphethi woso yami ngikhitha umgido esikhalangeni okuthiwa iwoso abanye abathi ngamabhiza. Bekutshaya ingoma zabo Solomon Schools amarumba lapha besinebhendi le yamakhalanga apha eStegerman. Abantwana abancane baselizweni esizwa kuthiwa khona alilamthetho, abantwana kabahloniphi, abantwana bayagwazana. Hhayi, bengakhula belabantu abangama-role model abafana lathi, abafana lani abantwana lawa abaza kuba sendleleni ekayo.
Kukanti umnumzana Khuphe uyafakaza inkulumo kaMoyo.
Sidlala ndima bani kwezomnotho, kwezombangazwe, kwezesintu, thina sithitha ngaphi, senzani, sikontributheni esikhalangeni. Information le ubelithi iqakathekile kakhulu because it's going to be passed from one generation to the second generation. We want to have an identity. Njengoba lisazi ukuthi iconstitution yeZimbabwe iyasirecognize isikhalanga as a unique language on its own. That's what we are fighting for.
Abantu besikhalangeni bayaxwayiswa ukuthi baziqhenye ukuba yibo kwabo ngumnumzana Tino Zingwenya.
Bezibe ukuthi kobukalanga kuna chedza chebupewu penyu kakale nekuti tipromote vose vanodzila nemabhizinisi vana mabhizinisi tincedisana kuti tivake sindembeli kuvakila chava chose chebukalanga kuhanganyisa vanhu musocialization nemumusic naiko kwose nekuti vanhu vengine masociety kuti atafila kudzihango tizive kuti tinovigiwa mundau dzakafanela kwatinobva kaikwedu.
Bekule mgido labaculi abachiyeneyo. Umculi wesinini Ngwenya leqembu lakhe elihlanganisela abamhlophe bathokozise abantu kakhulu becula ngolimi lwesikhalanga.
yibene pendi yami ngaqala nakhona eGermany kuthiwa iBethula nana leso jabula labakhalanga ebe kumuhle kakhulu wakhalanga abazana dazana ndazula kwakwa kanaka chose li cheke ipendi yeni tanga phansi kule album ebuyayo ukuthiwa bakhalanga we yaphuma definitely this year ngesitunini siyabonga sihlobo sakithi
bekumnandi kudliwa kutshatshulwa kwagidwa kwaze kwasa ebukalanga gathering amakhalanga ebonisa ukubambana lokusebenzela ndawonye kwabo Yimele Studio 7 Elites igama nami uEzra Chisa Sibanda.
Abebandla le MDC basole kakhulu isenzo sokwethuselwa kwenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU abathunyelwe incwadi ezilenhlamvu zombhobho besithi okuqakathekileyo yikulungisisa isimo somnotho welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcwele.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe esigodlweni seMDC eHarvest House, unobhala obona ngezisebenzi lenhlala kahle kaZulu umnumzana Gideon Shoko uthi njengebandla bayasisola isehlakalo sokuthunyelwa incwadi ebenzile inhlamvu zombhobho kunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU umnumzana Jafet Moyo lo mkhokeli wayo umnumzana Peter Mdaza
elizweni lapha esifanele ukuthi sikwazi ukuthi khona izinto ezimbi ezenzakalayo ziyenzwa ngoba umbangazwe indaba zombangazwe azilunganga zingalungiswa liyabona ukuthi khona indaba zonke zizahamba kuhle
isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Mulukele ukhuthaza uhulumende ukuba kaqale alungisise isimo sezombusazwe elizweni
ngakho ke sithi kakuhlalisane phansi ukukhumisana nomlotha njengesizwe ungahlali abantu be hlanganiso zepolitiki kuphela kodwa sihlanganise amakhanda sonke njengamaZimbabwe kwenza ukuthi sibe le ndlela yokusebenza ngayo njengelizwe singaqedwa kompangaze sizakwanisa ukufinyelela indaba zani ezomnotho yi indlela esibona ngayo indaba yeZimbabwe konke lokho esikubonayo ukuswelakala kwamafutha ezimota ukukhwela kwezinto ukuswelakala kwemisebenzi uhlukumeza kwamaZimbabwe ukudubeka esikubonayo konke lokho iZANU-PF WMDC ayengeke akwanise ukuthi kwenze kuyahlukanisiwe kumele sisebenze ndawonye njengamaZimbabwe
uqhubeke ethi yena nabebandla lakhe bafuna udingwe indlela yokulungisisa udaba lokungemukelwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi wanqoba ekhethweni abathunyelwe lezi ncwadi abagoqela unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo bathi sebekhweze udaba lokwethuselwa kwabo emapholiseni belethemba lokuba luzocwayisiswa kabanzi ukuze zitholakale izigangi ezenze lokhu
bathe ke bevula ke ugwalo lolu bathola ukuthi kulohlamvu phakathi njalo kule ncwadi ke ecebisa ukuthi sizakwehlelwa ingozi mina labantu abami njalo iqambalo president weZCTU uComrade Peter Mdaza
uthi kodwa lesi sehlakalo singasoke sabenza besabe uqhuba umsebenzi wabo
kodwa ke thina ke okwenzakeleyo akusinqabeli ukuthi siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wethu
uhulumende ulandule ukuba kulabantu asebenzisana labo abaye bayakwethula lezi ncwadi kuleyo nkokheli yeZCTU umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya ebona njalo ngokusebenza kohlangothi lwamapholisa unkosikazi Opa Mchinguri utshele iStudio 7 ecingweni ukuba uhulumende akalalwazi ngalolu daba ngakho ke kumele kukhulunywe lamapholisa isikhulumeli samapholisa Assistant Commissioner Paul Nyati laye uthi abakatholi ulwazi olugcweleyo ngalezo ncwadi zokwethuselwa kwabeZCTU ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama
singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela izakhamizi zakobulawayo lamhla zingene ezitaladini zitshengisela zisola ukuqonga kwentengo yempahla yezitolo ukungakhuthulwa kweholo lezisebenzi lokunye okuphathelane lomnotho welizwe kodwa abanye babo babotshwa Silukabala pa, uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pa eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.